njaba yakunyabi ingena ke ayikoti kobulawana. Lapho ke sifuna ukuthi silungise indaba ke yokubana ke ku-TCC kumenjani njalo ngoba nabameli bandla lethu le-TCC. Liyakwazi ukubana ama-by-election abizwayo, abizwa ngendlela enkemthethweni. Ngoba kula vacancy ekhona eParliament, kula vacancy ekhona ekhansilini ngoba i-TCC ayila muntu eyamrikolayo.
Sathi ke ngokubona kwenu, khonapha ke icala leli lifisa ukuthi kwenziweni khona ngale mthetho ndaba.
Sobala lokuinstructor uSpeaker of Parliament uMdenda ubana incwadi ayithathayo kayiveli ku-TCC njalo i-TCC ayirikolanga. Abantu bethi njengokumbhalela kwethu sibumba ibandla le-TCC mhlaka 24 January 2022. So kuqakathekile ukubana ke i-High Court isincedise ukubana ke uMdenda ebekwazi ukubana izincwadi ze-TCC zivela ku-ofisi kamongameli wethu u-Advocate Nelson Chamisa ukwenzela ukuthi ke kungabi lenkinga mayelana lenhlelo zethu lokuhamba kwethu lokwengeza kwethu ama-department atshiyeneyo kahulumende njenge-TCC.
Na ukuthi ungahamba kubi khona ngale mthethwandaba Paul izangena yini kukhetho lolu?
Asikhangelelanga ukubana ke emadale kuhambe kubi ngenxa yokubana umthetho usobala. So idale le-High Court kufanele lilandele umthetho libe on the side of the law. So sikhangelela ukubana i-High Court ke veze sobala ukubana i-TCC ime njani, iqala ngaphi, siyaphela ngaphi. Ukusuka khonapho siyafabili siza communicator lozulu wonke labantu beZimbabwe inxa ikhothi singenile ukubana ke sizathatha ke istephu zethu ukubana silungisise indaba zethu.
Ye umnumzana sengizojabanga uthi ngcono likhulumisane. Igqota lakhe liyakhuluma lokhu lithi ngcono likhulumisane liqedelane phandle komthetho wandaba, kambe ukuthi kungenzakala?
Ngingelalwazi ukubana ke ukukhulumisana lokhu kuthiwa ngaphi, kodwa ke akula nto empi ngokuthi ke kwele Zimbabwe ke kulungisise indaba ezifanele zilungise. Amaloya enxa kule ndaba afanele belungise kule case management. Njalo ke le ndlela ke okungayenzwa ngayo ukubana ke kume njani njalo nokulungiswa ke kwendaba yona le, xa kuyikuthi bona amaloya akhe abamelayo balembono ababona ngani indaba ye-court ihanjise njani, bakwanisile khulumisa nalabo abavele bekhulumisana labo mayelana ke le ndaba ke.